Soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Lami ibonge utanono kawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingaya livuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesithathu mhlazi ku-15 Nhlolanja 2023 ngoChris Gande. Endabeni zethu namhlanje. Uhulumende uthi uqoqa umkhosi omkhulu eLupane ozaqutshwa ngeviki ezayo mhlazi ku-21 nekhefu lokuzalwa kukamoya engumongameli uRobert Mugabe. February 21st movement lapho ukuzathi kwaqa abatsha abavela kuzigaba zonke zelizwe.
So siyabonga kakhulu ukuthi uhulumende sekuthole kufanele njalo kulungile ukubana kukhulunywe ngendaba leyi ukuthi iphele indaba yokuthatha okudakayo.
I-commission ebona ngokuqutshwa kokhetho iZEC ithi kulamakhehla lezalukazi ezedlula iminyaka yokuzalwa elikhulu 100 asebebhalisele ukuvota kukhetho oluzayo.
Abantu asebehlala emakhaya, abanye sebebhadwa, bonke ngabantu ongaza ukuthi uzathi sihambile endaweni enje sathola abantu abaleminyaka engako.
Intathu elizindaba ezimbili ezakobulawayo ezalobela idale lephalamende isicelo sokuvunyelwa ukuvota ngeposo bezinxuswe ikomidi yezemithetho ukuya kwethula leso sicelo ngeviki edluleyo.
Sikhangele ukubana ipetition yethu le izaphumelela, lizafika ilanga lapho intathu elizindaba ezizavunyelwa khona ukubana zivote ngeposti.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Uhulumende uthi uqoqa umkhosi omkhulu ozaqutshwa ngeviki ezayo mhlazi ku-21 ngelanga lokuzalwa kukamoyi umnumzana Robert Mugabe eLupane lapho okuzathi gwaqa abatsha abavela kuzigaba zonke zelizwe kanye lomongameli Emmerson Mnangagwa becubungula amaqhinga okwenqabela ukusetshenziswa kwezidakamizwa osekubhahile elizweni. Lokhu kuvezwe lugatsha lukahulumende olubona ngokwethulwa kwembiko ngemva komhlangano wabaphathintambo bakahulumende i-cabinet meeting eqhutshwe izolo umhlaka 21 kuNhlolanja likhefu lokunanza imisebenzi yabatsha minyaka yonke ele Robert Mugabe National Youth Day. Umhlangano lo uqoqwa lugatsha olubona ngokuphathelane labatsha lumanyene lezinye ingatsha zikahulumende. Ukuze sicubungule ukuqakatheka kwelanga leli, usithandekile mhlanga weStudio 7 uxoxe lomnumzana Kulakwashe Munsaka, ilunga lebandla lezanu PF esigabeni seMathepeleland North.
Salibonani amahla bezilu eZimbabwe lapho likhona. Ungakhangela ilizwe ama-statistics asitshengisela ukuthi abatsha yibo abanengi. Yibo abanengi elizweni. Ngakho ke yibo abatsha abakhangelelwe ukubana beyakhe ilizwe. Kuqakathekile ukubana abatsha bebelelanga labo. Siyakwazi ukuthi omama balelanga labo, abatsha labo kufuze bebelelanga labo. Akukhathalekile ukuthi wena ungabe ungowe opposition kumbe ungabe ungowe bandla elibusayo. I-Youth Day lilanga lama youth wonke elizweni. Amabhasi azathwala abantu endaweni ezijeneyo kuqele eMashonaland, eMathepelelandi, eMidlands, eMaswingo, amabhasi abekhona ethwala abatsha. Akubuzwa i-ID ukuthi sifuna i-ID emhlangano ukuthi ungenatshi. Ngamabhasi kahulumende athwala wonke umuntu. Lokho kuqakathekile ungakukhangelisisa ukubana uhulumende uqakathekisa kanganani. Khathesi uhulumende sefake okuthiwa yi-youth quota ikudale lephalamende. I-youth quota yiyo ezabe ithatha ama-youth angu-10 per province. Ama-youth lawo akutsho ukuthi avela kuZANU PF. I-youth quota ifanana le-women's quota. itshengisela ukubana ibandla elilabe lilamavoti amaningi kuprovinsi naleyo yilo eliyafaka iyouth ezangena kudale leParliament. Lokhu konke kuvela uma resolution asuka kuyouth day ileyi esiza celebrate mhlaka 21 evelela ku-21st movement esasi celebrate khona ibirthday yomongameli owayengumongameli welizwe ubaba Robert Gabriel Mugabe. Befake izikhalazo zabo kumongameli welizwe ngelanga leli esingathi National Youth Day. So lilanga eliqakathekileyo sibili.
Siyabona njalo ukuthi kuyabe kukhulunywa ngokuphathelane lesidakamizwa ukuthi abasakhulayo bengasisebenzisi. Ungathi uhlupho lolu luyaluthola yini khona ngapho eBinga njengakwezinye izigaba zelizwe, njalo ngathi amapholisa akumbe uhulumende baluphethe kuhle yini ukuthi luphele wabatsha.
Isidakamizwa yimpi esifakwe nguhulumende kababa uMnangagwa. Banatha izinto kuthiwa ngosikokiyana esingazizwisisiyo, benathe leminye imithi emele kube ngesigulane sebenatha, njalo bebhema lokungamelanga kubhenywe ngabantu. Seqalise impi waqasa ngokufundisa ngama-awareness, kathesi sokubotshwa abantu. So ilanga le-21st lilanga lokukhangelisisa sibili, kuzoba le more than 5,000 amayouth, more than 5,000, ngokuthi betshengiselwe betshelwe ukuthi hambani nini kumaprovinsini, betshela abantu ukuthi betshiye okudakayo. Indawo ezinjengeBinga indawo lazo eziphanjaniswe ngokudakayo lokhu, ngoba kuvela phesheya eZambia bayakungenisa, bengenisa becrossa uZambezi belakho ukudakayo besizothengisa ngapha eZimbabwe abantwana bethu. So siyabonga kakhulu ukuthi uhulumende usethole kufanele njalo kulungile ukubana kukhulunywe ngendaba leyi ukuthi iphele indaba yokuthatha okudakayo. Asifuni ukuthiwa yi-drug abuse.
Hello ke ngumnumzana kudakwashe Mavula Msaka, isiphathamandla sebandla lezanu PF eBinga, obekhuluma ecingweni le-Studio 7 esekalonga esiyabhuwa Binga.
Asambeni madoda siyovota,
asambeni madoda siyovota, sivotele inkulumo.
Asambeni madoda siyovota.
Kwizokhetho lamhlanje ikhomishini ebona ngokuqutshwa kokhetho iZimbabwe Electoral Commission ithi kulamakhehla lezalukazi abazinkulungwane phose ezine 3988 abaleminyaka yokuzalwa edlula ikhulu 100 asebebhalisele ukuvota kukhetho oluzayo. Isikhulumeli seZVEC umnumzana Jasper Mangwana uthi omunye wabantu laba uleminyaka elikhulu elilamachumi phose amabili 118 years. Lokhu kuthiye uZulu ekhuza umhlola esithi iZEC igila umkhuba. Kodwa uMangwana uze wafaka lesithupha somunye njengobufakazi enkundleni yokuxhumana eTwitter. Lanxa kunjalo abaningi abamkholwa. Omunye walaba ngumkhokheli wenhlanganiso ibhetshu likaZulu uMnumzana Mbuso Fuzwayo oqoqelo ntungameli inkomo weStudio 7.
Okuthiwo nguJasper Mangwana kulusizi ngoba akula bantu aba-over 100 years abangaba yi-4,000 abahambayo bodwa. Labantu abangabe beseselamandla okubhalisa akukho lokho, yiyo indlela ebonisa ukubana kuyabe sesimeni sokuthi kulanda ufuna ukutshontsha ukhetho. Ungakhangela abantu vele uma sesiyafika iminyaka elikhulu, ngumuntu ongasatshiywa yedwa egumeni. Abaningi uma vele sebefika leyo mnyaka ngabantu asebengasakwanisi lokuzihambela, sebefana labantwana abancane. Kodwa inani elithiwe nguJasper yilo elethusayo ukuthi silabantu abadlula 3,500 kusiya ku-4,000 aba-over 100 years. Kunzima, akusilo qiniso lelo. So kuyatshengisa ukuthi kungabe sokulabantu abale njongo yokutshontsha ukhetho.
zikhona indlela yini zokuthi lani njengesebenzi ezimeleyo lingabhoda lidinga abantu laba kumbe libona ukuthi ngempela bakhona yini ngoba abanye bathi cha kulanto enjani.
Izinhlanganiso ezizimele zodwa zingahamba emakhaya zihambe ezindaweni ezehlukeneyo. Vele umuntu osele 100 years ngoba labile ngasahamba emizini yabantu. Akasasiwe nguye umuntu ongathiwa uyafika lapho kuhlangene abantu khona. Kunzima ukuthi khona lapha abantu abale over 90 years lihlangane nabo emihlanganweni. Abantu abasebehlala emakhaya abanye sebebhadwa. Wonke ngabantu ongaza ukuthi uzathi sihambile endaweni enje sathola abantu abaleminyaka engako emihlanganweni. So lokho kutsho ngoJasper bengafaka izithupha njengobufakazi kodwa iqinisweni laye ingaphakathi nakwakhe iyatsho ukubana akaqinisanga. The number is just too much, is too high. Asingaze ake saba nabantu aba over 100 years abadlula 4,000 bebhalise ukuvota. Yikuthi nje ilizwe lethu sesalahlekelwa yobuntu, asilanhloni kodwa ngabe singabantu abala abazinuka amakhwapha bekuzathi ukuthi hayi i-voters roll yethu inamba yona le yabantu kuphela ukuthi ababhalisile abadlula 4,000 abale 100 years bekubonisa ukuthi abantu kukhona okungahambi kahle.
Alo ke ngumnumzana Mbuso ofuzwayo umkhokheli wenhlanganiso elwela ilungelo likaZulu eBejuli likaZulu. Lokho sikudaba lwezokuvota intathele izindaba ezimbili ezihlala kobulawayo umnumzana Mandla Chuma lo nkosazana Lulu Brenda Harris ezacela ukubana intathele izindaba zonke elizweni ziphiwe imvumo yokuvota ngeposo njengokwenziwa ngabebutho kanye lamapholisa bezinxuswe yikomiti yeJustice Legal and Parliamentary Affairs ukuya kwethula lesi sicelo ngeviki edluleyo. Bathi ngesikhathi sokhetho intatheli zindaba zivame ukuba zisemsebenzini kachana lalapho ezibhalisele ukuvota khona. Ngakho ke zidinga ukubana lumthetho uphele intatheli zindaba ilungelo lokwenza lokhu. Ukuzwa okuningi ngalolu daba uGainer Gumede Saidi weStudio 7 uxoxe lo mnumzana Chuma.
Ngolwesine mhla ka 9 inhlolanja mina uMandla Chuma lo Lulu Brenda Harris sizintathele izindaba zakobulawayo sime phambi kwedale leParliamente lapho besinxuswe khona iCommittee yeJustice Legal and Parliamentary Affairs ukuba sichasise ngokugcweleyo ngepetition yethu lapho esacela khona oParliamente ukuba iguqule uSection 73 weElectoral Act ivumele intathele izindaba sibe yingxenye yabantu abaphatheka kupostal voting.
Idale lamukela njani udaba lwe
ngemva kokwethula udaba lwethu amalunga alekomiti asazisa ukuba udaba lwethu luyezwakala njalo lusobala akudingi ukuthi kuphikiswane ngokuthi kumele kwenziweni ngalo. Umgcini sehlalo waleli komiti umnumzana Mishek Mataranyika uthe kube besisemthethwandaba ubezahle asiphe lokhu esikucelayo angazange athandavuze njalo. Uthe ngemva kokubuzwa imibuzo embalwa sasisixwayiswa ukuba siguqule kancane ipetition yethu.
Asichazisela kabanzi ubana kungani bathi liguqule ipetition yenu njalo kuyini okumele likwenze kusiya phambili.
Sicele iParliamente iguqule uSection 72 weElectoral Act okunguye otshoyo ukuthi ngobani okumele baphatheke kupostal voting endaweni kaSection 73 ochaza ukuba ipostal voting iqhutshwa kanjani eZimbabwe. Lokhu sesihlesa kwenza sikhuluma kanje. Kubuye njalo kwathiwa ipetition yethu kayisoze yathathwa njengepetition entsha ngenxa yokuthi sesicele ukuthi kuguqule uSection 72 endaweni kaSection 73. Umnumzana Mataranyika uthe yena lekomiti yakhe bazabuya bahlale phansi njalo bahluzisise ipetition yethu nxa kudingakala ukubana baphumele phandle babuze izizalwane zeZimbabwe ukuba ngabe zona zithini ngayo bazakwenza lokhu. Ube njalo wasazisa ukubana ekuphumeni kwabo ukusanda kwedlula lapho kade bebuza izizalwane zeZimbabwe ngi-Electoral Amendment Bill. Izizalwane zeZimbabwe zithe zona intathele izindaba kumele zivunyiwe lokubana ziphatheke kupostal voting ukuze ngelanga lokhetho zenelise ukubana zenze umsebenzi wazo okalula.
Umbono wakho Chuma, libona isicelo senu sizaphumelela na?
Sikhangele ukubana ipetition yethu le izaphumelela lizafika ilanga lapho intathele izindaba ezizavunyelwa khona ukubana zivote ngepost.
uMandla Juma intatheli zindaba ubexoxa icingweni leStudio 7 ekobulawayo.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivotele
kumandla. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo sivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba lobulembu be-internet elezinlive.com lilodaba lokuthi kulosakhulayo wesikolo se-Founders High School kobulawayo uWayne Ndlovu ogwazwe wafa ngomunye wakhe. Amapholisa athi abophe abafana ababili besikolo se-Hamilton phezu kwadaba lolu. Iphephandaba le-Herald lilodaba lokuthi indizamtshina ewele duze ledolobho le-Beatrice ngomvulo ibithwele amatshe aligugu amadayimani. Kubikwa abantu kade bephakathi kwalindizamtshina abahlanu, bonke basindile kodwa abalimala bengabenkampani ye-Marowa. Kade besisa amatshe la besuka emgodini wenkampani ye-Marowa ezishabane besiya eHarare. Okwamanje ke sengidedela emuva ngelithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Sanibonani Studio 7, bonke nje abasakazi be-Studio 7, ngibingelele njalo labalaleli. Bakithi Studio 7, sacela impela eke lifunde eyami le audio. Uma ngilalele la, ngizwa umuntu ekhuluma ethi kule sketch, kulama drama. Kambe sibili, uma uzothi kwafu i-drama eka 2018 ngo-August, after uqeda ukuvota laphana kusalindelwe ama-result, uthi i-drama, i-sketch. Kona lapho ukhuluma into kwafa abantu, labo bantu mpela abafelwayo wena usithi kwakuyisketch lama drama. Sibabonile obaba labo mama abakhulile beshaywa ngamalunga ezana, wena uthi khona ukuyana yidrama lesketch. Mina bengifisa ukuthi lo baba lo obekhuluma ama drama lesketch ahoxise amazwi akhe, ngoba bakhona abantu abalinyalelwayo, bakhona abantu abafelwa izihlobo zabo. And then wena uqhamuka emsakazweni uthi abantu babenza idrama lesketch. Hayi baba, bengicela mpene kungazathi ungakhohlisa, ungahoxisa amagama akho. Ngiyabonga Studio 7, ngicela mpene ke lifunde i-audio yami.
Yey, linjani ku Studio 7, linjani? Ngithanda ukukhuluma nalawa amadoda laba phethe uhlelo abezekhi labo ukuthi ndana mina ngakho engabathengi, ebathengi sibili imali bethatha, kodwa sicela ukuthi besithathele besibambele ukhetho catch and catch lapho ungabi khona onjani, loza robo omunye owinileyo uzabe winile, lodliwe uzabe dliwe. Siyakwazi ukuthi nangakho uyathenga, kodwa uma uthenga imali abathathi, kodwa ukhetho bebambe ngendlela madoda. Ngoba hayi, bezama ukulungisela abantwana njani abancane abakhulayo, ngoba kwezani sokukhulesikhathele nabo.
Studio 7 litshona njani badala, yalibingelela ngombuso kawothando lukaThixo ngisithi hayi qhubekani ngomsebenzi lonke nje lisibalele izindaba Ndebele beshona, ngisithi uNkulunkulu alikhokhelele kukho konke. Into ekhona hlobo zami, ngilokhu sikhuluma nje ngempilo nje esiyiphila kwelakithi, and njalo ke sibhekane lokhetho kakhulu. Ngikhulumela ebandleni le-CCC eyile ngilithandayo mina engikhulumayo. So ngithi abantu be-CCC indlela le asiphatha ngayo ekungafuni ukuthi sikhampeni, bengahluphi kakhulu abantu benkosi, bengahluphi kakhulu ama-CCC wonke asambeni siyevota sithumazeleni sizithulele nje kuphela, kodwa ilanga likhona. Siyazi ukubana siyachumayeza nezindleleni lasezindlini lakuma-social media. Ngokuizanu vele ayicabanga ukuthi ukuvimbela i-CCC ukuvota ukukhampena iza inqoba. Hayi, soke inqoba. Akula muntu othanda umnangako eZimbabwe. Laba bezanu kabathanda umnangako. La amapholisa asisetshenziswa ukuthi batshaya abantu, abamfuni umnangako. Laba fowethu labantwa bethu abamasotsha ngamapholisa ngama-CID kabamthanda umnangakwa into yonke ayenzayo. Laphana uyabasebenzisa nje kuphela, labo begcina umsebenzi imisebenzi yabo kuphela ukuthi bengasakuxotshumzelela abantu abantu ngabamthandi umnanga kwasingesabi ngakho lokho laba abanye abezana abadlala umnanga kabamthandi badle bagcina imisebenzi yabo so singethuki ngakho umnanga kwa umbuso kasoza uthole akulanto ayenzile elizwe lasezimbabwe akula indlela encane but ngisiqoqela mina nginikiso umbono wami ngedwa engicabangayo ngendlela umnanga kwakhuluma ngawo etshela abazakhamizi zethu ekhale ngama ngathi izikola soze zibhadale ithemu leyi amanga layo ngomnanga kwayangisa angikwazi umuntu onjani okuqamba amanga ebesengasayenzi isikhulumo sakhe asikhuluma sitshela abantu ngakuya ngami ngabantwana bezikolo bonke bastrike bengayo esikolo bazihlale sibona ukuthi uzaphatheka njani yena umnanga le ntiziyo isubuhlungu ukuthi umuntu ongupresident mayezakhuluma amanga ithi abantwana asoze babhadale ischool fee ithemu leyo kuqala just ekuqala libade ngamanga ke ngakwenzile fisi kuzabonakala ukuthi uzamile uyehluleke khona kwakwa just one term kuphela uyehlulekile umnangaza uyehluleka mdala wami awuyahlala ngakungcono ngiyabonga ukukhuluma ngosibanda ngole kutsana
hey salibonani salibonani ku studio 7 livuka njani hey mlele amigama uAdolf Shawa hey mina into yakuqala ethanda ukukhuluma ngayo ngizwe kunomama obekhuluma ngendaba yokushaya kwabantu babomurewa ethi ngesikhathi seground babehleka bethi behleka abantu ababulawa eground angikhevu ukuthi kunomuntu ophilayo kahle owayengahleka isimo esifana nalesiyakho yena ngokwakhe nguye umuntu olengqondo efana naleyo nguye umuntu ohleka abantu abahlukunyeziweyo ngoba labana abantu bangama-victims njengalabo bantu abahlangana lobunzima esikhathisekugraud so yena engakuthathi ngaleyo ndlela uzi-exposa yena ukuthi ungumuntu onjani olomoya omubi mhlawumbe okwesibili kukhulume ngalabo abantu abazithi ngama-analyst abakhuluma ama-structures e-triple c bethini bethini laba abangabantu bezana i-triple c ngeke izizwe ngezana okwama-structures abantu bayawazi ama-structures yabo from what level to say kuze kuye ku-national abadingi explanation so bona ama-structures abafuna ngawani khona lokho kukhona ku-right kakhulu bese bejwayele abantu bezana ukubuya bezohlanyela izinto zabo ku-triple c ukwenzela ukuthifrom kwi-MDC kwenzela ukuyidiliza manje sebeswele lokuthi bathini basebenzisa abantu abaningi neyokuthi befake ingcindezi manje ngeke izi basebenzele
kustudio seven kustudio seven la batonzo ngumfundisi u-Anglican Expander whatever ubaba lo kahle kahle vele ngabe liyathi ngumkhulumeli wezane pf because into zakho zikhulumayo ziyamanga kashiya uthi la abantu sibabona beninomka izandla ubaba lo abantu abadala abatshaya kuya-eight lapha hhayi mfundisi u-Anglican Expander bothiwa ngobana Expander lo baba lo hhayi athi uvele athi umfundisi ohlaziye zepolitiki ngumfundisi onjani bala abafundisi sebangeni into zepolitiki kuzima shemi kwelakithi yazi ngabe unkulunkulu nje uyabasusa laba abantu ezame idlile abantu abanjengalelo angiwufundisi u-Anglican Expander wangikhona lo baba lo inkulumo zakhe zibuhlungu shemi
lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, lanxa umongameli Joe Biden ethiwa wenza umsebenzi omuhle, uphenyo olwethulwe kunsukwana isanda kwedlula luveza ukuba abanye sebesithi engancintisi kukhetho oluzayo ngoba uyabe sele minyaka yokuzalwa engamachumi ayi-92 lanye 81. UBiden owayethe ngengxenye kasoze ancintise uveze ngeviki edluleyo ukuthi usezancintisa. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ocubungula izombusazwe umnumzana Dan Moyo.
Nation kuzomela ukuthi idemand for imisebenzi yehle kodwa sibona umkhono we-America uqinile ngoba imisebenzi ilokhu iminengi even though sibona amanye ama-sectors afana le housing, i-banking, mortgage banking, lama-tech industries sibona sebeqala ukuthi ba-lay off abantu emisebenzini ngoba ama-business asehlupha ngenxa yokukhuphuka kwe-interest rate. I-interest rate le ikhutshulwa nguhulumende ekulweseni i-inflation. So I think eventually i-inflation ingayehla, le msebenzi lokhu iqinile kusho ukuthi hayi umkhonomi we-America uzoqhubekela phambili uqinile, and uBiden uzothatha esingathi thina he was praised ukuthi ihulumende wakhe has been the best ekuproduceni imisebenzi.
Ngokubona kwakho yena uBiden engaba esenza kuhle na ikakhulu emzameni yokuvuselela umnotho welizwe leMelika?
UBiden wenza kahle impela, ngoba izithembiso zakhe asinikeza zona ekhampeni la ukuba ngumongameli weAmerica, simbona ezifeza lezo zithembiso, ngoba wathi yena inhloso yakhe ukuthi alethe i-manufacturing back to iAmerica, ukwenzela ukuthi iAmerica ingadependi kakhulu kwamanye amazwe for i-manufacturing, amazwe afana laboChina. So sibona ama-industry amaningi asephendukile la eAmerica. Amakhampani amaningi sizwa kuthiwa baya expanda ama-factory yabo lapha e-America, and that's why sibona le misebenzi iminingi kakhulu la. Abantu abaningi, i-unemployment rate khona manje iku-3.5%, which is the lowest lapha esike yaba khona for ama-decades. So lokhu yizo izinto ezikhombisa ukubana uBiden wenza umsebenzi omuhle ojabulelwa ngabantu base-America, and siyabona futhi ukunceda wakhe akwenzayo abantu base-Ukraine ngokuba supplier ngezikhali zokuthi balwise i-aggression esiyibonayo ivela kuRussia kuPutin, ozama yena ukuthi athathe over i-Ukraine ngodlame, ngoba engafuni, ngoba esithi akafuni bajoyine ibandla le-NATO. So I think President Biden across the world, ngathi umhlaba nje wonke jikelele, umsebenzi wakhe uyathokozelelwa kakhulu ngamanye amazwe lawo.
Alo ke ngumnumzana Dan Moyo ocubungula izombusazwe, ubekhuluma ecingweni leStudio 7 esesigabeni seNorthern Virginia ngapha kweleMelika.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni, esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso. Sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba nezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Umsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Yo, Stalin on the... Look, I've been around and I'm still here. I've been a thug and I'm still queen. From the death but I stay clean, and I know the hate that I stay lit. For 4 years when I lay low, get some bunny, get a chance to blow. I got the lamange and button cash down and jung on bobo. But look, but there's a king, but telling young. What in the mean of a kid in Bogot? What in the mean of a bit of my tongue? Shish, they give me solo. I don't know, I'm feeling like a pump and put on a bottom and you put up a crock. Who knows the leader? The people go over the pulukok, a puck of a tongue, a singing goes to the telling in bed. Natasha, I'm not telling in bed. I'm not telling in bed. I'm not telling in bed. I'm telling in bed. I'm telling in bed. Look, I'm telling to the bonanaba. I smell it thicker than in the devil of boys, the level is high. Yeah, when I listen, my particular long bamba. Every time I'm a speed, I tell my lesson. And I got the hustle, the master, the passion. And brother, it's cutting and cutting. That's what I love, rapping. You got this, you talk as a bunch. You go balloon, yeah. Fung a woman, woman, move. Hand it by two, stuff it by groups. Hey, when I step in the boot, oh my god. Yeah, fung a cross. I'm not the kind that you want to cross. When I go mark, I'm a predator. Tell me a bury and force to carry across. I'll divide you into two like Moses. I'm a ruthless goddess. Father, forgive me. I have sinned. Blood on my hands, I've been killing them since. I am a bad man. I'm gonna rap, it's on my mob, I'm rapping up.
Awakhiwe esigqibela uhlelo lwethu lwalamhlanje kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba. Uhulumende uthi uqoqa umkhosi omkhulu elupane ozaqutshwa ngeviki ezayo. Ikhomishini ebona ukuqutshwa kokhetho iZEC ithi kulamakhehla lezalukazi abedlula iminyaka yokuzalwa elikhulu i-100 years asebebhalisele ukuvota. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo igama nguChris Gandle ngesithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ngo 7:30 lamhlanje ntambama.